sekuzekile sina esifilekela yespolitical parties ukuthi i-extension le kayiphumelele and then njalo mbona ingani vele le mali le ikhona ngoba sihlezi sisebenzelana lama-partners that abathi no thina sizalinye even le UNDP leya yabiza ukuthi no bafuna ukuzincedisa so mbona ingani even ayigovernment ingathi hhayi imali kayikho but I'm sure silama-partners phandle ngalizi ndabo-European Union abafuna ukuncedisa ukuthi uhlelo lweziphumelele and lingaphumelela thina vele into ade siyibisa kakhulu ukuthi kaku-extend ngoba besikhalela abantu abaningi abangarejista-ke especially abantu abanye ade besedela ababeya kwezindawo ukuthi asibora abade besebhotwana ngezinye indawo eziphandle kwebizi ukuthi ade bona babuya ngikuviyo nale and bebezafa uhlelo lelisemthelile.
Inani abafuna libhalise lona lelo eliyi-7 million bazalifinyelela na?
Ngasoze zifinyelele sibili but at least maybe 100 to 5 khona ngale kumbe almost 6 million ngoba nxasikhangelisisa alaba iveki sisebenzisa ama-statistics e-census ka-24 and then nxa ukhangela ku-24 for instance ezindaweni ezinjengakomadebeleleni kubobulawayo kubo-plumpsstrong ema-south la kuko-much north ngale abaningi because ngenumo elizawumanga kuhle inengi labo sebehambe kubo kwamanye amazwe kubo-South Africa besiyadinga umsebenzi so inani leli it include 3 million labantu laba abanjani abahamba ku-South Africa so sesizakhangesi even iminyaka leyi since 2008 abantu abaningi ama-vector avaliwe umsebenzi sowungasenza seningi labantu babone kungcono ukuthi bethuthe beyehlala ngapha emakhaya so ngenye inumba zona eziphakathi kwemafigazi nalawo akhona ku-24 report okuthi bona izethu bazitele ukuthi no according to i-census ka-24 kunabantu abafuna kule nani elingaka and okuthi ngibona inganinani langifuna liphezulu kakhulu bazikhangele ukuthi iningi labantu sebasuka lapha babehlala khona bahamba kwamanye amazwe kumbe bahamba bakwakhe emakhaya.